endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje silengxoxo ebanzi sikhuluma okuningi ngomumo wezombusazwe eZimbabwe lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu. Abalimi labafuyi bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngesiphangiphangi ephathise ukuvikela ukulahlekelwa izifuyo ngenxa yokoma lokusilela kwamadlelo. Sekungamaviki amathathu ababe izisebenzi zenkampani kahulumende eGrain Marketing Board lokhu belala phandle kwamasango amahofisi besithi badinga iholo labo kodwa inkampani le ingazihluphi ngabo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezikhuthaze amabandla alwela impi yenkululeko ezwekazi le-Africa ukuthi ancedise ibandla le-ZANU-PF ekuqedeni ukulwisana okwenzakala kuleli bandla. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection namhlanje sikhangela ukuthi abasakhulayo bona bathini ngomumo wezombusazwe elizweni ngokulwisana okusebandleni le-ZANU-PF. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 laku-15460 kHz ku-short wave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.